Imidlalo edlalwe namhla phakathi kweqembu leCosta Rica leleJapan kanye lokuphakathi kweBelgium leMorocco ibe yisibonelo esokuba imidlalo yalonyaka itshayisa ababhejayo ngamakhanda njengoba leCosta Rica linqobe leJapan nge-1 kanya kuthi leMorocco linqobe leBelgium nge-2 kanya kumidlalo yokuqala lawa maqembu leJapan linqobe leGermany nge-2 ka-1 kuthi leCosta Rica libhaxabulwe nge-7 kanya ngeleSpain okokuthi iningi labalandeli bomdlalo wenguqu belicabangela ukuthi leJapan yilo elizanqoba. LeMorocco lona libe ngujikelobhanqa 0-0 leCroatia emdlalweni walo wokuqala njalo selile miklomelo emine ngemva kokunqoba elikwenze namhla okuyisimo esingenza lizithole selidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano nxa lingadlala kuhle emdlalweni walo wokucina kwesibaya sikagroup F lapho elizadibana khona lele Canada. Wayengumdlali weqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Kitiza Sibanda uthi lo nyaka kulobunzima kumaqembu abekhangelelwe ngabaningi ngoba kumele abophe ziqine nxa efuna ukuphakamisa inkezo.
Hayi, iWorld Cup play, hayi, kuyadlalwa sibili madoda, hayi kunzima. But kube lama results athi singakhangeleli, but hayi khona kuyadlalwa sibili kunzima. Wayabona hayi amadoda ayashweta, oMessi oRonaldo bona abesibathembile, hayi bathwale nzima loba nje bewina labo bayavuma wathi esikusanzima. Kodwa ngiyabona kule Spain, yayibona sibili buya kubi Spain. Argentina la iyadliwa siqalisile, kodwa hayi kathi sangiyiboni kahle ukuqina kwayo. Kodwa hayi Spain ngizwa ngiyesaba sibili, bona niyithime ngaba le problem. Ingendi la yazama ngoba sijayele ukubabukela, kodwa hayi ayisilevu yakhona. Ake ngabafa ukuthi bayathatha, kodwa hayi labo bayazama. Kodwa iSpain hayi ngibona ngani ayisaba. Hayi abafowethu base-Africa lapha basirepresenta kuhle sibili, kodwa yikuthi amadoda lawana aya emazweni le, hayi izinga labo liphezulu kakhulu. Ye siyabe sizama sibili ukuthi siyeqayeqe labo, kodwa hayi banzima. Kodwa hayi iGhana njengoba isiyahlana le Uruguay emdlalweni lo obuyayo, ngithemba bazazama ukuthi beke besikhwijize lokhu abasenza khona laphana besikhipha sesibonise singenile. Ngiyacela sibili iGhana ukuthi sizamele, siyayisapota kakhulu. Cela bese winela igame le Uruguay ngoba hayi abantu labana basizuza ubuhlungu kakhulu.
Iqembu le-Argentina lithuthukise amathuba alo ukudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano wokunqoba elikwenzele eMexico nge-2 kanya, kodwa beluke lethusa abalandeli balo ngokunqotshwa elikwenziwe ngele-South Arabia. Wadlalela iqembu lesizwe lamajaha leminyaka elitshumi lanhlanu umncedisi Gumede uthi amaqembu okwakuthiwa amancane kawesabi amakhulu.
Abasayesabi sanisola amanye players, so abasayesabi ama-big names like Cristiano like what. So noma bedlala laphana hayi bazidlalela kuphela, abasaconsida uthi lo ngubani lo ngubani. So kunzima ukuthi labana bedla ama-team lawana amancane lawa, sokufanana vele.
Umqeqeshi osebenza labasakhulayo uKhosi Onyathi uthi isimo somnotho samazwe ezwekazi le-Africa laso sidala ukuba amaqembu lawa ayengaqhubi kuhle.
Hayi thina uhlupho lothe ngxenye esinsikhathi kungaba yikuyanga, ngoba kuyahambelana ukuyanga le performance yakho. Ibhora liyenziwa yi-teamwork. Malwana umuntu engasabuyanga wenza inhlelo lezi ezikakhoji kusukisela ngosuku lwakuqala, amboni ukuthi siba le mpumelela. So umuntu nxa umuntu sezibone le mali ukuthi ebuye ekhotshwe ngumuntu abona ngani vele akulalutho, sebona ngani uyadelela kasakhomba indabanye. Khonokuyana ibhora vele kakhulu into yenza ukuthi uwine kakhulu yi-teamwork. So nxa kungasela teamwork omunye sezenzela ukuphuma ekhanda lakhe esenguyo khotshi, amboni mpumelela.
Ulizwe Sweswe umqeqeshi osebenzele amaqembu abalisa ele Cholocho ele FC Platinum kanye lele Talent Vision uthi impumela yemidlalo esidlalwe iveza ukuba izinga lomdlalo wenguqu odlalwa kwele Qatar liphezulu kakhulu.
I-standard esilaso kulonyaka ku-2022 World Cup lese Qatar mboni ngathi sihle kakhulu, mboni ngathi konke kuright, ngoba siyawabona amathimu amancane esurprise amathimu la makhulu. Ujengizwe ukuthi standard sebora sesezingeni eliphezulu. Ama-coaches bayasebenza sibili ngamandla, benza konke abakwanisayo, ama-scientists enza konke abakwanisayo ukuthi abadlali babe kuma-good shapes, ama-teams tactically ase-very good. Ngibona ngani abantu bayayinvesta kakhulu ebhoreni khathesi. Kubona sibona ama-surprises wabona la. So kungamangalisa abantu kuthathwa ngenye ilizwe abantu ade bengalicabangeli. Phinde sikhangele bona la mazwe athi siwakhangelele kakhulu la. Kubona ngani lakho kuzakwenza ukuthi khona phakamisa ama-socks emagemini abeyona nxa bebele nhlanhla bakwanza ukuthi bayifika kwota-final semifinali mhlawumbe. Kodwa bangaphakamisa ama-socks mbona ngani bazaphuma nje. Sibone nje iWorld Cup ehlukene namanye. So mbonani izinga lakhona yama-standard a-right kakhulu. Yes, ngoba amathimu lala amancane achenze ukuthi aseimprovile. Singakhangeleki kakhulu amathimu amakhulu khona okwenza amathimu amancane ukuthi hayi ibhola liyadeveloper.
Kumidlalo eyadlalwa kusasa ngomvulo, iqembu leCameroon lizadibana leleSerbia, eleSouth Korea lizancikelana leleGhana, eleBrazil lizadlala leleSwitzerland, kuthi elePortugal lizadlala leleUruguay. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, ngimuJoseph Njanjini.